Loko kuvele mgceke kungxoxompikiswano abasanda kuyenza belungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abathi balakho ukunqoba uTrump nguSenator Kamala Harris.
We need a nominee who has the ability to prosecute the case against 4 more years of Donald Trump, and I will do that. Second, this election is about you. This is about your hopes and your dreams and your fears and what wakes you up at 3 o'clock in the morning.
Ukhetho lolu lumayelane lawe, okufisayo lokunye okukuvusa ekuseni ngo-3 a.m. okunjengokwelathwa okulenhlawulo ephansi kanye lokuhlawula okuthiyeneyo lokubhekane lakho nsuku zonke. Yikho kumele sikukhangele kukhetho lolu. Ngizabe ngingumongameli ophila labantu njalo ukhuluma iqiniso sonke isikhathi lobenzela konke okuhle. Ngikhangelele ukuthi lizangisekela.
So I hope to all earn your support.
Omunye njalo ngumnumzana Joe Biden, wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama.
I'm going to lead this country because I think it's important we restore the soul of this nation. This president has ripped it out.
Ngibona kufanele ukuthi ngibe ngumkhokheli welizwe ngoba umongameli esilaye usebhidlize ilizwe leli. Ulenkitha bethabi njalo aqedakali ukuthi ngumuntu onjani. Ngumongameli othanda ukukhulumisana lenkokheli ebusa ngocuku.
He's the only president who has acted, engaged and embraced dictators and thumbed their nose at our allies.
Kodwa uTrump uthi abantu laba badlala ngesikhathi ngoba uqinisaka. Kulabantu abedlula amathumi amabili abakubandla lamademokrats abafuna ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Akula okwamanje ophikisa uTrump kokubandla lama-Republicans.